umuntu odinga asylum kuyabe kumele eqale etho udaba lwakhe kulizwe leli afuna ukubalekela khona wana yithi. And also nxa umuntu edinga asylum, ilizwe elinika i-asylum akumelanga lihle limncithe i-asylum khonapho khonapho, lihle lithethe ukuthi limbisele elizweni lapha avela khona. Ngombono wami mina, umuntu odinga asylum uclassifya wengaba yi-refugee to a certain extent, because nxa ebalekela ilizwe leyo kusho ukuthi into leyakhe isengozini. Okusho ukuthi nxa into leyakhe isengozini, akumelanga ngomthetho ukuthi ancitshwe i-asylum leyana and aliselwe elizweni lapha abalekele khona.
Isiphathamandla seZambia sithi sona ubufakazi alabo obokudinga ubuphepheli sekabasuthiseki ngabo, njalo uyakhuluma ukuthi udingelwa icala lokuthi wabangela udlakela, ngakho bazambuyisela emuva. Kufanele akuphathe njalo yini?
Akumelanga kuphathwe njalo. Kumgceke ukuthi uMnumzana Bhidi uyadingwa, and icala leli aletheswayo angiboni ukuthi licala usiphathamandla weZambia okuphozishini yokuthi yena atsho ukuthi kumele abuyele ezokudingela icala leliyana. Ethi enyathela eZambia laphana isithi icala lakhe isengozini, iZambia yena bekumele ukuthi ithi maybe abuye ahambe kwelinye ilizwe elingaso Zimbabwe. Kodwa lokho sokuthiwa abuyele eZimbabwe sokuyikuvaleletha umthetho wokuvisela umuntu obuya ebaleka evelela elizweni lakhe isithi icala lakhe isengozini. Ngombono wami mina, usiphathamandla weZambia lowu usejikele uthenda ibithi emgodini olezilwane.
Nxa esencitshiwe asylum, uhlaxotshe yini kulelo lizwe kumbe angahlale kulo esabudinga njalo esingathi ku-aphila lokunye?
Ngomthetho engiwaziyo mina, uMnumzana Bhidi akumelanga axotshwe one aziselwe eZimbabwe. Okumele bakwenze ukuthi benze okusemandleni abo ukuthi uBhidi aye kwelinye ilizwe aphrifeya ukuthi aye kilo, ayikhona iZimbabwe. Kuyazakala njalo kumgceke ukuthi uthena ibithi ingadingwa ngamapholisa kuphela, but kube lezindaba ezithi amabandla awe-MDC kumbe inkokheli be-MDC zidingwa la ngamasotha.
Kuzwekazi le-Afrika, iwaphi amazwe elibona ingani alandela kakhulu umthetho wamazwe wonke omhlaba?
Kunzima ukuthi ngithi amazwe ethu awe-Afrika alandela imithetho yamazwe wonke omhlaba. Sikhangela ekuthini, sokulamazwe ambala lapha ade ngingawacamba ngithi nxa kade ngaye e-South Africa ube ngathi athole i-asylum, ngoba nxa sikhangele inkundla ze-South Africa kumbe amakhothi awe-South Africa, uthinda ibithi ngabe ukushe i-asylum ube nga-aphila ngokushesha. I-judiciary e-South Africa is independent from the government. Ngokubona kwami, ngabe uye-South Africa ubeza yiphiwa leyo?
Ubona umthethwandaba umthonisisa kuhle yini ngemfanelo lolu daba, kumbe kungenzakala ukusukuluzwa khonokho akutshoyo? Sesikhangela nje labanye ababotshiwe abezombusazwe indlela
njengokuthi useke wayeZambia, so nxa sikhangele ukuthi maybe ngathola i-bail kumbe ebhadala imali esibambiso, sokuzaba nzima kuye ukuthi athole leyo i-bail. Kodwa nxa umthethwandaba usiba se inkundla isiba levu yokudlalela umthethwandaba, mina mbone ngani i-court kade kumele ithi uMnumzana Bhidi beseseZambia ngalokhu bekumayelanga aphenduke eZimbabwe in terms of international law, so kuvayolethe umthetho lapho okubiselwa kwezithepheli to amazwe lapha abavela khona, lapho impilo zabo ezisengozini khona. So ngalokho kade kumele atholakale engelacala, kumbe akhithwe, kumbe abiselwe eZambia, kumbe ayeqala kusho eZambia, kumbe ahambe kwelinye ilizwe.